ngalesi sikhathi abantu abaningi elizweni bebhekene lohlupho zokuswela indlela zokuzinakekela ngalesi sikhathi leZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba lulisana lokuvimba ukumemetheka kobhubhane lwe-COVID-19 abakhubazekileyo emihlweni bathi olwabo udubo ngoluphethwe kabili loba kathathu. Osokusiba nzima ngalesi sikhathi se-COVID-19 uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo bekhanya sebesebenza kakhulu ekusabalaliseni ulwazi ngalolu bhubhane sokungasanakwa-ke eminye imikhuhlane. Ngaleso sizathu ingcwethi zeminye imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni sezikhuthaza ukungakhohlwa ukuzivikela kweminye imikhuhlane enjengeyamehlo. Lezi ngqethi zithi kulezifo ezithile ezingabangela ukukhubazeka emehlweni ezigoqela iglaucoma, ama-cataracts, okuthiwa yi-refractive errors edinga nje ama-glasses kuphela, i-diabetes retinopathy kunye le-eye trauma okumele abantu bekuqondisise bevikele bengakhubazeki emehlweni ngoba lokho kungengezelela inkinga empilweni zabo. Udokotela Tawanda Mute oyingcitshi kwezamehlo u-ophthalmologist upha amacebo okuvikela ukuze umuntu engagcini ekhubazeka emehlweni.
Like the eye protection at work, actually the blindness can be prevented if someone is screened and also it can be controlled whether surgically or by drugs or some other thing like laser and so forth.
Ukuhlolwa i-diabetes, ukuhlolwa amehlo lapha lalaphaya kuyaphathisa sibili.
Igqwetha elilwela amalungelo abakhubazekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi abakhubazekileyo lokhe bekhangelele ukulungisiswa kwemithetho ukuba ihambelane lesisekelo sombuso kubaphathise.
Kusakhangela ukuthi isisekelo sombuso sile zinqumo ezibekiweyo esiphathelane namalungelo abantu abakhubazekileyo afana nelungelo lokuhlonipheka emphakathini, amalungelo afana nemfundo, lendaba esiphathelane asithi lokutholakala kwezombiko, lokufika bayenelisa ukufika ezindaweni esingayithi ngesingidi accessibility. Konke lokhu akukho emthethweni ekhona kathesi.
Umthetho okhona okwamanje we-Disabled Persons Act wethulwa kudala ngomnyaka ka-1992. UMateta uthi usumdala kakhulu njalo awusahambelani lesikhathi esiphilwa ngaso ngale minyaka.
Into ekhona ukuthi umthetho ungalungiswa kuzafakwa isinqumo esingathi yi-National Disability Policy ezayenza ukuthi ukutholakala kwezinto ezidingakalayo ukuthi abantu abakhubazekileyo bephatheke esingathi ngama-assistive device kube lula. Ezinye izinto ezikhona ziyadula, ezinye zangkhona azilungiswa lapha eZimbabwe. Okulidubo esibona ngani luyasikhathaza nxa sikhangela indaba yabantu abakhubazekileyo.
Unkosikazi Diana Shoniwa wenhlanganiso esebenzelana labakhubazekileyo emehlweni e-Gross Care International uthi bona balwela ilungelo lokuthi abakhubazeke emehlweni batholiswe okungenza impilo yabo ibe lula okufana lokwenelisa ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha, bethola konke okudingakalayo kusekelo kanye lokuphatheka kwezokuqinisa umzimba lemidlalo.
The audible balls, so the balls will have bells inside, as in like when the boys turn, they follow the sound.
Slama bola ale sound, ukuze velilandile kuhle, vephakathi komdlalo. Slama knee caps. Lama blindfold caps.
Ingcwethi ezilolwazi olujulileyo kwezamehlo zithi kuqakathekile ukuvikela ukubanjwa imikhuhlane engagcina ibangela ukukhubazeka emehlweni. Indawo ezinjengamaxhaphozini eziduzane kakhulu lemifula zibikwa-ke zingaba yingozi yokubangela ukuphazamiseka lokukhubazeka emehlweni okubizwa ngokuthi yi-river blindness, noma nje lingozi engaka ingavamanga kakhulu eZimbabwe. Itholakala kwamanye amazwe akuzwekazile Afrika lapho lumkhuhlane ohlasela abantu abedlula izigidi ezingama-20 isilinganiso sokulitshumisalo ligcina likhubazeka emehlweni. abakhubazekileyo ngendlela ezehlukeneyo elizweni bahlala bekhonona bekhala ngokuthi ngabe uhulumende weZimbabwe angabavumeza ukuthenga okumele bakusebenzise ukuzivikela lokwenza ukuba impilo yabo ibe lula. Kwamanye amazwe kungelambhatalo yeduty, laloba kuleyinye impahla uhulumende ayivumeza ukungena elizweni kungelambhatalo yeduty. Abakhubazekileyo bathi yonke impahla edingeka empilweni yabo kumele ingene elizweni kungela duty. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumakhiphi Ntambe.